Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosazana Memory Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala eSouth Africa yena othi wake wahlukuluzwa endlini i-domestic violence njalo uxwayisa abanye abesifazana ukuthi bengenzani uma bebhekane lohlupho olunje.
Esikhathini esiningi ngiyakuzela khatshana but mina personally sengengaku-experiensa ngasuka but hey umuntu yakusuhlukumezekile sabe sibona la ukuthi lapha it's either uyaphuma uphila unamanxeba or uyaphuma usufile yabo. So hayi mina ngaphuma
kodwa kukhona ngapho kwele South Africa ungekho ekhaya njalo akukuhluphi kathesa kukulandele
akungilandeli but kwangifundisa one thing ukuthi ngikhulume ngakho because remember as abafazi isikhathi esiningi sifundisa ukuthi you don't hang your dirty laundry in public indaba zomuzi wakho you know izinto ezinjalo usolva wena endlini uthule and all that kumele ube lesifuba bangumfazi and things like that but at some point somehow how do we siyisolva kanjani le ndaba ingamelanga sikhulume ngayo. So mina with my experience with that in my own personal level I speak against gender based violence a lot life South Africa ikakhulu because of umuntu wesilisa.
Uyabaxwayisa abanye abesifazane ubaxwayisa usithi
mina ngiyabaxwayisa ukuthi mabaxwayisa angithi abanye bangibona you're an angry black woman but uyabobabonisayo because usuke wadlula kipha nithi mina esikhathi esiningi ngitshela abantu ngibatshela ukuthi umuntu okuphakamisela isandla uma uhamba uyatshela ukuthi umuntu uyajinja okokuqala okwesithu uzowuphinda okwesithu uzowuphinda futhi because uzabe bona ukuthi lo muntu uyayihlalela le nto uyayimela le nto. Ngiyamtshela umuntu nje ukuthi hey there is life after this person you know I encourage ukuthi umuntu utshintshanise ama-partners left right and center but lapho bona khona ukuthi awukho safe phuma lapho.
Wena odlakelo waqondana lalo lwalunjani ikakhulu?
Mina konke ukuthaya nokuhlukuluzwa kwemoyeni even financial abuse I've went through those things maybe that's why I'm able to talk about it because yinto esengengayi-experiensa that's why I'm able ukuthi sometimes ungabona umuntu engani she's going through that same thing ngiyazama ukuthi ngi-advise or ngibonise if I can help ngincedise yena kungumuntu ekhaya sibili but i-problem engayinanzelelayo mina la e-South Africa ikuthi abantu they've got i-gender based violence they've got that mentality ukuthi this is none of my business angingeni ndawo la umuntu uzokubhuqa kubhuqa abantu bebhekile bengabambi lokuba you know so they've got that mentality yokuthi bayakhangela nje ngamehlo kuthiwa indaba zabantu azingena.
Ye kodwa nxa ukhona ngapho ke ungowesifazane ovele eZimbabwe kulula ukuthi uhambe emapholiseni kumbe yabo sesaba ukuthi umntulwane engaphindise.
Mina ngihambile emapholiseni but azangangincede ngalutho banjela ukuthi buyela nini buyela endlini nehlala phansi likhulume nxa ekwehlula that very danger ngahle ngapakitho kwami ngahle ngalala ngipakitshile ekuseni ngavuka ngiphumi if amapholisa will tell you that ukuthi lo muntu sizomvalela kwakuphela sibe sesimkhiphile because kulama-cases angcono ukudlula lokhu then kusizame ukuthi ngihlale lapho because ngiyazi ukuthi angikho-protected.
Ye kodwa incwadi wawulayo kadokotela kumbe ubufakazi bokutshengisa ukuthi uyahlukuluza?
Ngangingelayo
kodwa amanxeba lawo
ngahamba ngahamba ngisiyavula ikhesa so from my understanding i-process ikuthi angithi bona amapholisa ababazokuthi yani edokteni ukuthi udokotela yakunikeza leyo incwadi yokuthi of course umuntu lo uyenziwe 1-2-3 and then ubusubuyela la emapholiseni ukuthi amapholisa then they take it from there but vele akuzange kuyefika nalapho akuzange kuyefika nalapho so vele ngathi ngiseyaphuma nje egedini labo ngahle ngizitshela ukuthi hhayi mina ngiyabhakisha.
lutho mina ngisoze ngihlalile
lo nkosazana Memory Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala eSouth Africa.